aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 6 zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngizabe imjingisa amandla ukuthi hayi ukho konke ngafuna ukwenza mina imembi ngizibambe esidukwini, so ukuthi ayekelele umama lwana angiboni kusenzakala esikhathini esikhona apha eduze. Uzahlala lokhu emgwegwela eduze emtshengisa amandla akhe esebenzisa umthetho weZimbabwe ukumbisela ejele nokumkhulula. Uzabe kusemandleni kaChiwenga, hayi emandleni omthetho weZimbabwe.
UMary Mbayi waChiwenga, umkamsekeli kamongameli welizwe, usephiwe imvumo yokuthi ahlawulele isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi ayisithupha amadola ama-RTGS i-$50,000.
Ebhoda abasafuni iimoto ezigcwalayo ngaphakathi, so i-South Africa izobe iziza imoto from eside.
Inkulungwane zabantu bezigcwele emngcweleni weZimbabwe leSouth Africa eBait Bridge sezibuyela emsebenzini kwele South Africa ngemva kwekhefu lekhisimusi. Iqembu leFC Platinum lamhlanje lethule uHenry Kasa Pieter Jejong obeqeqesha iqembu leHighlanders njengomqeqeshi walo omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayi waChiwenga usephiwe imvumo yokuthi ahlawulele isibambiso sebail ukuze athoniswe esuka ngekhaya. Imali le ingamadola azinkulungwane ezingamachumi ayisithupha i-$60,000 RTGS. Linhlawulo yesibambiso yehlukaniswe ngokuthi ecaleni lokuzama ukubulala umkakhe ahlawule inkulungwane ezilichumi zamadola, kwathi amanye la abazi inkulungwane ezingamachumi amahlanu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umbayi wawubotshwe ngenyanga edluleyo kampalakazi, kodwa wancitshwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ngoba amacala akhe ebikwa emakhulu kakhulu, njalo isicelo sebail ecaleni lokubulala umuntu senziwe emthethwandaba waphezulu we-High Court kuphela. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe womnumzana Nendelo Bancitshana uthi umbayi wakasoze athole ukukhululeka lapho ethoniswa esuka ngekhaya.
Angiboni uMary Chiwenga ezathola inkululeko kulokhu akwetheswayo kumacala akhe awetheswayo, ngoba icala lakhe elikhulu ngelokuthi uhluphane lomkakhe, yilicala elikhulu ahlangane lalo. So umthetho kwakathesi uzabuphethwe ngumkakhe, yena ubaba uChiwenga ngiyozabe emtshengisa amandla akhe ukuthi hayi kukho konke ongafuni ukukwenza mina imembi ngizibambe esidukwini, so ukuthi ayekelele umama lwana angiboni kusenzakala esikhathini esikhona apha eduze. Uzahlala lokhu emgwegwela eduze emtshengisa amandla akhe esebenzisa umthetho weZimbabwe ukumbisela ejele lokumkhulula. Kuzabe kusemandleni kaChiwenga, hayi emandleni omthetho weZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngesakhamuzi seHarare umnumzana Tafazwa Chikandiwa othi amacala kambaliwa yikulwa nje kwabantu bezanuPF awalali lo mthetho.
Mary Chiwenga le kubona ngazathi into yamanga le. Abantu bezanu dala bezenza into le befuna ukuthi thina singakhanyele ezintweni abazenzayo, sikhanyele ezintweni abafuna ukuthi bebona ngazathi abantu bengathakazelela ukuthi bezizwe, njengokuthi kuthiwa kule corruption yesesibophu zibani, kodwa bona babe bangasoze bembophe ngendlela sibili ababe bekhuluma ngayo. Siyabona ivini oChumbo laphana bake baboshwa kodwa bakhishwa oChipanga, so hayi into esesiyijayele vele le ukuthi yayenzakala ngabe kuzanuPF. So hayi ngibona ngazathi okwamanje anti sesikhathile ngento zabo lezo ukuthi babe lokho sithi babopha.
Kodwa elinye igcwetha laseHarare umnumzana Franc Sibanda uthi kulilungele likambayiwa ukuthi athole imvumo yokuthoniswa isuka ngekhaya ngoba isisekelo sombuso simupha limvumo.
UMoyer Chiwenga uyayideserva ibail ngoba ilungelo lakhe njengesizalwane seZimbabwe, njengoba sonke sisazi ukuthi wonke umuntu ule right to a free and fair trial. So ukumnika ibail, it's giving a chance ukuthi alaye athole i-free and fair trial njengomuntu umuntu wonke.
Umahluleli womthethandaba waphezulu oya High Court uJustice Bisray Gwenda unikeze unkosazana Mbayiwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezilitshumi zamadola RTGS 10,000 lamaphepha endlu kayise umnumzana Kenny Mbayiwa eseHighlands azabanjwa njengesithembiso sokuthi akasoze abalekele icala lokufuna ukubulala umkakhe. Kuthi amanye la amacala awahlawuliswe inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola 50,000 RTGS. Uphinde walaya ukuba anikeze idala incwadi zakhe zonke zokuhambisa ezigoqela i-diplomatic passport abone amapholisa kanye phakathi kweviki ezimbili ngolwesihlanu njalo bangakhulumisani labafakazi. Amagqwetha kakhulumende azame ukuphiza lesi sinqumo esithi uMbayiwa ulakho ukubaleka elizweni njalo le mpahla yezakhiwo phandle kwelizwe lapho angabalekela khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkulungwane zabantu bezigcwele emngceleni weZimbabwe leSouth Africa eBait Bridge sezibuyela emsebenzini kwele South Africa ngemva kwekhefu leKhisimusi. Iziphathamandla zithi ngomgqibelo kucaphe abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu i-35,000. Lamhla lanxa kubikwa bekungconywana bebethatha amahola ambalwa abantu ukuthi baze benelise ukucapha umngcele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mgcinisihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, e-Bait Bridge Border kubhizi kakhulu since phambili kwayizolo kunamalayini awamangalisayo. Amalayini bedlula iHarare Turnhout City. South African side awekho amaline. So into engenzakalayo ukuthi e-border abasafuni imoto ezigcwalayo ngaphakathi. So i-South Africa izobe iviza imoto from ezim side itshele ama-authorities aseZimbabwe ukuthi bangenisa imoto ezingakanani and then imoto zakhona ziphela bangenze ezinye. So yiyo into engenzakalayo phakathi ye-border akula imoto eziningi. Abahamba namanyawo bayazihambela kahle akula problem. So bakhona abanye abathi ama-passenger awakhe iy'moto zabo e-inside bayazicaphele kahle bayazicaphela kahle vele namanyawo but ukuthi iy'moto zabo zifike ku-South African side kuthatha isikhathi esiningi kakhulu.
Yes, ke saxoxa phambilini kwekhefu leKhisimusi kwakhanya ungani abantu abasoze baye ekhaya ngobunengi ngenxa yobunzima bempilo ekhaya. Kodwa khathesi sibona ungani baningi kakhulu abantu kade besekhaya. Kungakuhamba njani?
Ye, kusho ukuthi ngo-January umuntu wonke uyabethanele ukuthi ayofuna ukuphila e-South Africa. So iningi labantu baseZimbabwe baya befuna imisebenzi ngo-January. So akusho ukuthi abantu abahambe eZimbabwe yibo ababuyayo kuphela. Bakhona ababuyayo ukuzofuna imisebenzi ngabo kokuqala or abanye bahamba phakathi kweminyaka. So isikhathi sokuthi abantu badinga imisebenzi. So abantu bathembele ukuthi badinga imisebenzi ngalesi sikhathi amakhampani evula.
Lo ke ngumnumzana Dennis Juru, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Ele South Africa selethule umthetho weziphepheli omutsha oza kuqula kakhulu indlela iziphepheli okugoqela ezeZimbabwe eziphila ngayo kwele South Africa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho komthetho weziphephelo omutsha, abafuna ukuzophephela kwele South Africa kufanele bathole imvume yokungena elizweni emngceleni athi ukuvumbuluka sebephakathi kwelizwe. Laba bangene amapasipoti kuzafuze bachaze ukuthi kuyini okusuke kwaguquka sebeselizweni. Abanabantwana loshadileyo kufanele ahla kuveze konke lokhu ngoba kuzaba nzima ukuthi bemukelwe njengesiphepheli nxa bengabhaliswanga. Limithetho ipha njalo ilungelo lokuthi kwethulwe imigoqo phezu kwemisebenzi iziphepheli lalabo abadinga ukuphephela abavunyelwa ukuthi baqatshwe kiyo. Sekuleke sabela ukuthi imisebenzi efana lokulungisa inwele, ukuthengisa ezitaladeni, lokusebenza endaweni zokudlela iza kwenqatshelwa kanti ke yiyo elabeZimbabwe abanengi. Umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana ngabutho Mabhena uthi limithetho emitsha iyabethusa.
Iyasethusa kakhulu besingakwazi ukuthi kuzoba lento enje. Esikwenzayo khathesi ukuthi sixoxisana labezomthetho amagqwetha ethu sizwisise ukuthi kambe umthetho lowo nxa siya emthethweni ungabe umi njani sibe sesibona ukuthi wapha amanyathelo singawathatha.
Ngaphansi kwale mthetho abacajangelwa ukuthi bafaka ukuphepha kwelizwe engozini bazabotshwa bavalelwe ngokuphazima kweso. Incwadi zokuphephela lezi zizaphiwa phansi kwemithetho elukhuni ukucela lokuthi iziphepheli azavunyelwa ukuphatheka kwezombusazwe zelizwe labo loba eza kwele South Africa. Le yinto ephikiswa umgcini sihlalo wenhlanganiso African Diaspora Forum umnumzana Vusi Muzi Sibanda yena othi ukwenqatshelwa ukungena kwezombusazwe sekungathi kuthiwa zonke iziphepheli zilwa labo hulumende.
Akusho ukuthi lo muntu lona uxabana nohulumende, lokho kusho ukuthi umuntu ubalekela into ethile ngoba engathola ukuvikela akudingayo. Ngokunjalo uma abantu bezonqatshelwa ukuthi baye kuma consulate kumbe kuma embassy abo ngoba beyiziphepheli, lokho kusho ukuthi asisazi ukuthi umthetho wobuphepheli kumbe esithi ngama refugees uyabo sishona ngoba akusikho ngqo lokho okushiwo ngungqonqoshe okushiwo yilo mthetho.
Iziphepheli labadinga ukuphephela laba abasavunyelwa ukunyathela emaofisini omelwe lizwe labo bedinga iloba iluphi usizo. Kulezinkulungwane zabeZimbabwe abafike kwele South Africa eminyakeni bafika badinga ukuphephela. Banengika abalokhu besiza elizweni befika lapha bedinga ukuphephela, abanye kungenxa ezombusazwe kodwa abanye kungenxa yokuthi yiyo indlela elula yokuthola imvumo yokuhlala besebenza kwele South Africa. Ngimelezulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje sikhangela udubo olubhekane lezalwane zeZimbabwe seziphindela emsebenzini kwele South Africa emngceleni weBeitbridge eMsina. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo ukuthi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wezekholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei ukhokhele umthandazo wokukhumbula impilo kaQasem Soleimani ombuthanweni ongenwe zinkulungwane lezinkulungwane zabantu balelo lizwe abasesililweni somkhokheli wabo webutho obulewe ngesikhathi semisile ephoswe ngabeMelika esilindweni sendizamchina kwele Iraq. Inkulungwane zabantu bakwele Liberia zifole ezitshengisela izitaladeni zesi kodlo salelo lizwe iMonrovia zikhonona ngokonakala komumo womnotho kanye lokuncipha kweholo lezisebenzi phansi kombuso kamongameli George Weah. Kwezempila kahle, izizalwane zeZimbabwe sezibona kungcono ukuba zisebenzise imithi yesintu kulandela uqansa kwentengo yemithi yesilungu losizo lwezibhedlela kanye lokumakubi kwezenotho elizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Uzulu usethenga kanye lokuthakazelela imithi yendulo ethengiswa edolobheni lakoBulawayo esigigwa lokucholwa ngamankampani ahlukeneyo. Unkosazana Ashla Sibanda uthengisa imithi yendulo ehloliweyo edolobheni lakoBulawayo.
Ya, abantu bayithenga imithi yesintu and bayithakazelela. Ya, cause kwezinye izikhathi ungathenga imithi yesibhedlela intengo yakhona iyabe iphezulu, but imithi yesintu yabukwazi ukuthi isihlahla esijwayelekileyo esisebenzisayo.
Uqhubeka uMasibanda echasisa ukusebenza kwemithi abalayo ehlukeneyo ethengwa ngabantu.
Silembiza yethu le elokuzenini e-one month, i-full package yonke yabithathwa umama lobaba benatha ndawonye. Lawo le-BP, ichukela, ama-fibroids, ama-ulcers, like yimbiza yokuklina thina umuntu engabuya komsimbode sithi ule-BP kumbulani. Asime lapho i-BP yakhe sigijimele ukuthi umzimba wonke, sime lapho umzimba wonke kuzasobekwazi ukuthi yabe iqalisele ngaphi i-BP yankona into ezebelayo. Okunye silakho sibe sezaba le drink le, inyama drink yakomsimbodi le, it's for inyongo lodenda nokuziklina nje. Then sibe sesizaba le-combination le yabo baba. Combination le yabo baba ngokuqinisa iqolo, khipha amatheketheke, yonke nje ukuthi esebenze kahle eselomame ngale. Then sibe sesizaba le-mixed herb yethu le. I-mixed herb yethu le ihlangene izihlahla eziningi ezihlukeneyo. It's for ongezelela igazi lokuklina igazi.
Ubuhle bemithi yendulo unkosazana Sibanda uthi ayila okwengezelelwayo okungalimaza umzimba ngoba ngeyemvelo.
Engakutshoyo ukuthi imithi yesintu imithi eqakathekileyo, ungayinatha la ayisoze kupha manzi emzimbeni, like yabonathi into enatural engazange edelwa anything.
Umnumzana Bakitsa Nani Dube uvumelane loMasibanda ethi imithi yendulo ilungile ngoba labapheka imithi yesilungu bayithatha kumithi yesintu beyihlanganisa leminye.
Nxa ukhangela kahle kahle intengo zemithi yakhona okumele idingakale ngalesi simo abantu bengela mali, so ziphezulu kakhulu, njalo layo imithi yakhona kwayona kwesinye isikhathi bayitholakali. Nxa ninanzelela futhi amaphilisi wona layo adingakala avela kuleyo mithi yesintu, so vele njengoba isituation yakhona isivele yona iridiculous yona ngokwayo, akusetshenziswe imithi yesintu.
Umnumzana Mbekezeli Ncube uthi ukusebenza kwemithi yendulo akumangalisi ngoba okwamanje izwe liphakathi kobunzima uma kukhanyelwa ezempilakahle.
Lokho kutshengisa ukuthi ilizwe lethu ngingathi ngesilungu alikho normal, kodwa ke nxa sesokukhangela ngobuhle imithi yesintu iyanceda njalo ihlala ikhona ngezikhathi zonke. Imithi yesintu iyabe i-100% iyabe ingazange ihlole ukuthi kumbe njani ngoba vele yona vele ihlala ikhona.
Umnumzana Thomas Sithole uthi inhlawulo ezisesibhedlela zenza abantu bengenelisi ukuyathola usizo khona kodwa baphephele emithini yendulo.
Inhlawulo lezi sizibona ezibhedlela zenza ukuthi iningi labantu eZimbabwe bengenelisi ukuya khona ezibhedlela ukuyathola usizo. Yikho nje esesikubona sokubangela ukuthi abantu bephephele emithini yesintu le etholakala ezitaladeni, eminye yakhona engaqedakaliyo. Sesizwile futhi lokuthi isikhona imithi enye buya ivela ngaphandle engasiyo eqondileyo, lokhu kuthiwa yi-fake ngesiNgisi. Njalo sesizwile ukuthi abanye kulabantu asebeyisebenzisa imithi leyi ngemva kwalokhu bashona. Kutshengisa ukuthi uZulu weZimbabwe ubhekane le nkinga enkulu kakhulu emangalisayo, ngenxa yokuthi uma engenelisi ukuthi ethola usizo ezibhedlela kuzoba nzima kakhulu ukuphephela kumithi yesintu.
Imithi yendulo isivamile emavinkilini athile akoBulawayo. Eminye yakhona isuka kwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika, kuthi eminye ngesisuka phesheya kolwandle njengaseChina. Umkambo wemithi emakhokhoba koBulawayo, iningi labantu abakubhizimusi lokuthengisa imithi yendulo bathi inani labantu asebethenga limithi selikhuphuke kakhulu njalo sekubapha ibhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abaningi bangcoma okwenziwe ngabantu abancedisa abadabuka esigabeni semathebhelele lenkabazwe abahambe eHarare ngeviki ephelileyo besiyadinga indawo yokuba ngabongi labongikazi. Bathi muhle kakhulu umsebenzi owenziwe ngumnumzana Decent Collins Bajila, umlungisi Dube, Michael Ndiweni, Samkeliso Khumalo, efidlela Ncube labanye ababambisane ngendlela ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi abaphutha kahle izifundo zabo bangene ebulenjini be-internet badinge indawo zokuba ngabongi njalo baye eHarare lapho okuthethwa khona, okukhethwa khona abafuna ukwenza izifundo lezi. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa loNdiweni, uDube, uBajila labadinga indawo yokuba ngabongi. UNdiweni usungula lolu daba.
Abaningi bangkhona bazabe khethe ukuthi ngane nafuna ukuya empilo, ngifuna ukuya eSt Lucs, ngifuna ukuya eSt Anne seBonaventure, ngifuna ukuya eGwanda kumbe ngifuna ukuya eTsholotsha. Abaningi babebasithi hayi kumele baye eHarare, azange batshele, azange kuvumelane lakho yokukhethile, kwathi kumele baye eHarare Central for interview kumbe e-UBH nxa enguwe eHarare kumbe nxa sikhethe iMondoro kumbe ukhethe eMtara ngokuthi azazimbimogesta kumele ahambe ngathi eHarare ahambe abe e-UBH for interview. So kwaba nzima-ke ukuthi-ke abantwana basuke ngoba dubela balalele ukuthi basuke baye endaweni lezo. Sabona ukuthi lapha-ke nxa singazavusangi amakhanda lapha abantwana abaningi awasoze benelisi kwahambe ufaka umbiko-ke ebulenjini ukuthi hayi nxa bekhona abantu abanezimali abangafakela kwi-cocash kumbe i-mobile mano paypal singaxhumana lomlungisi Dube kumbe mina kumbe ukuthi Bajila bafake izimali siqoqa abantwana abazama ukuthi balethe bacathi uhambe busuku besuke emakhaya babuye edolobheni lapha koBulawayo bangene kwamabhasini bavuke beseHarare.
Silo mama-ke uhle cela ukuthi simbize usithi nguhle akusitshela ukuthi khonoko abakwenzele khona wena uthanda kanganani.
Ngizile kakhulu omlungisi labo-Decent badlale kakhulu indima esingeke siyikhulume kathesi, basincede kakhulu. Kuye buhlungu ngoba ekusincedeni kwabo asisabonanga lapho impumela ngendlela esiye sasithatheka ngakhona ekharareni yathu.
Kodwa wena ufike wenza njani xa singakubuza khonokho?
Mina kini ngithe ngifika ngaba le challenge yokuthi i-certificate sami se-O-level besingakaphumi. So ngibhale ngo-2018 bekumele ukuthi ngabe vele siphumile last year kuqalisa ukubhala abakanovemba kuqala ukubhala i-certificate sami nomethi ngabe siphumile. So ngahamba-ke the slip sami sonalesiyana vele nje ngavele nje abazange bayilalela le ndaba ayilalelwa ngitho.
Uzagcina usenzani khonapho?
Sekuzekudinga nje okunye kokwenza.
Ye, wathi sithathe-ke omunye ohambe khona ngale kanye
i-process yonke leyo apply-a ibe nzima kakhulu. Isithole samagabha avuzayo sibili njengabantu baboBulawayo. Kodwa sesikhangele esiqalisweni uku-apply-a basiphathisile, sithole abantu abangasisiza sibili. Ye, sisizakele kakhulu. Kodwa sesifika ne-challenge ekutholeni-ke ama-message ethu ukuthi sishortlistiwe, sibiziwe. Sawathola ama-message lawa nge-last minute, ngabona siwathole kumhlaka-30 lama-hospitals at 30-31. Kodwa nxa siwathola kunjalo ama-date ama-interviews yokuthi si-interviewa asiwatholanga kuma-portals eku-US asi-apply-e ngawo lawo. Sagcina sesiyidingelwa ngomunye esewabona nje laye ezilela ku-Facebook ukuthi singena-Facebook leyi njengami ngasengesikhathi eside ngingayisebenzisi i-Facebook. Bambe baphosta ama-date lawo ku-Facebook sengasela show ukuthi ngaweqiniso kumbe ngamanga.
Ye, ngizokuthiwa uBajila sebuyile ecingweni.
Abantu sebenanzelela ukuthi amaphutha ohlelo ami ngaphi langaphi. Lokho kutho ukuthi umphakathi sizaqala uvula amehlo ukuthi singancedisana njani lanjani. Ngibonge futhi lokuthi abazali basukumile kakhulu ukuthi baluxhase uhlelo lolu. Besilabo baba uSibanda ePhumlani, nabanye abaningi abasincedisile esibili, omama uDr Labode, bonke ade bekhona ohlelweni. Lokhu kutshengisa ukuthi nxa sibambene singabantu singumphakathi, naloma yini engasisa ukuthi sehlule, singagqoka amabhatshi okuba ngumphakathi, zonke izinto zisayenelisa ukuzehlula.
Lavo-ke ngabanye abaxoxe loGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Iqembu le-FC Platinum lamhlanje lethule uHendrikus Pieter de Jong njengomqeqeshi walo omutsha. UDe Jong ubeqeqesha iqembu le-Highlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Udiyongo uthuleyo kusemthethweni namhla ekuseni njengomqeqeshi omutsha weqembu le-FC Platinum ngemva kwamaviki ambalwa kulamahemuhemu athi useqashwe yileli qembu ngemva kokutshela kwakhe uZulu ukuba useyehlukane leqembu le-Highlanders. Iqembu le-FC Platinum lona elike lalandula laze lemba phansi lisithi kalimqatshanga uGiyong limethule kuZulu ndawonye lomqeqeshi wabonozinti uThembo Chuma, yena obesebenzela iqembu le-Tel 1 lona eligunyulwe kusigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yanyakenye. Laye uChuma uke wasebenzela iqembu le-Highlanders nyakenye wasetshiya phakathi laphakathi komnyaka esesiya kuqembu le-Tel 1. UGiyong utshele intatha ezindaba zemidlalo ukuba isizathu sakhe sokuba engaqhubekeli phambili esebenzela iqembu le-Highlanders yokuba ufuna ukuncintisa kuzinga eliphezulu.
Decision, not my contract to extend, because for me as coach, I have ambitions. I want to work on a big platform, and a big platform is for me FC Platinum. My focus is on Platinum and not on another things.
Ngithethe isinqumo esokuba ngalobelani sivumelano esomsebenzi esitsha leqembu le-Highlanders ngoba njengomqeqeshi lesifiso esokusebenza ezingeni laphezulu. Njalo ngokubona kwami lelo thuba ngizalithola lapha kuqembu le-FC Platinum hatshi kwenye indawo.
Umqeqeshi uDiyong ufike kwele Zimbabwe nyakenye ngenyanga kaMpandula lapho afike ezothatha isikhundla ebesitshiwo nguMatinda Ndlovu uqembu le-Highlanders. Lo mqeqeshi wenelise ukuba aphakamise inkezo yeChibuku leqembu le-Highlanders waphinda njalo walikhuphula elisusa engozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu laphutsha imidlalo yanyakenye lisendaweni yesithupha engalanini yemihlomelo. Iqembu le-FC Platinum kalizange liveze ukuba uDiyong uphiwe isivumelwano somsebenzi eseminyaka emingaki kodwa abasiki bebunda bathingiseminyaka emihlanu. Kuwe kwaba lamahungahunga athi kulabadlali beqembu le-Highlanders asebengalandela lumqeqeshi kuqembu le-FC Platinum ngesikhathi kuvela ukuba useqhatshwe leli qembu leli kodwa yena ukulandule lokhu. Ikanti le nkokheli zeqembu le-Highlanders zithi akula mdlali olesivumelwano leqembu ozadedelwa ukuba ahambe. Iqembu le-FC Platinum lizadibana leqembu le-Al Ahly elakwele-Egypt ngomgqibelo ozayo kumncintiswano we-Total CAF Champions League. UDiyong ubhekane lo msebenzi omkhulu kabi ngoba iqembu lakhe elitsha lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kusibaya sikagroup B lingela ngitsholo kodwa umklomelo ngemva kwemidlalo emithathu. Imele Studio 7 ngobulawayo ingu-Joseph Njanji.
Big Challengers besiqhubela uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa Chiwenga usephiwe imvumo yokuthi ahlawulele isibambiso sebail esenkulungwane ezingamachuma isithupha amadola 60,000 RTGS dollars. Inkulungwane zabantu bezigcwele emngceleni weZimbabwe leSouth Africa eBeitbridge sezibuyela eSouth Africa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandon sithi lingakhohlwa uhlelo lwethu lekuseni ngo-past 6 kumbe lisale ku-Live Talk igama nguChris Gandon.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.